Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga tanonoka wande. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 1 nampandula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Usiqoqoqela mphoko obotshwele icala lokudlwengula umzukulu kubikwa engezwani loyise umnomzana Phelekezela Mphoko ongumsekeli kamongameli welizwe okokuthi baleminyaka emithathu bengakhulumisani.
Bafuna ukuthi ufe kodwa bengakubambanga ngezandla bona kube ngathi ngumuntu ozivele kuyadanisa kakhulu lo.
Umumo uqhubeka usiba mubi kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa.
Uyafica ukuthi umuntu uyaphuma ekuseni esiya emsebenzini. Ethese kombini imiswe ikhombi amapolisa ehlise wonke ama-foreigners lithwalwe kuthiwe liyadiport.
Udaba lodlakela oluqhamuke emhlanganweni wokuhlaziya ukuthi uhlelo lwabatsha i-National Youth Service luvuselelwe na ludluliselwa phambili edalele ephalamende.
Into ye-youth service ungahamba even during i-commissioning ye-genocide or the youth brigade. So siyakwazi ukuthi ungayizwa sokukhuluma vele ngento zonalezi indirectly ukhuluma nge-violence.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Usiqoqoqela Mphoko obotshelwe icala lokudlwengula umzukulu wakhe ubikwa engezwani loyise umnumzana Phelekezela Mphoko oyingumsekeli kamongameli welizwe okokuthi baleminyaka emithathu bengakhulumisani. Iphephandaba lobulembu ele The News Hawks lithi ababili laba babanga imali yenkampani ye-Choppies. Leli phephandaba lithi njalo lokuthi usiqoqoqela uhlala ethwalise nzima uyise ngokuthi kanti vele uyise wakhe uqobo ngubani. Kodwa leli phephandaba alivezanga ukuthi imbiko le igcizelelwe ngokweneleyo na. I-Studio 7 ayenelisanga ukukhulumisana loMphoko ngoba ubengaphenduli ucingo lwakhe. Umumo uqhubeka usiba mubi kuzizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa. Izolo izigulane ezivela eZimbabwe bezivinjwa ukwelatshwa ezibhedlela zeJohannesburg. Kuthi eLimpopo uDokotela Poppy Ramathuba owabonakala ethwalise nzima izigulane ezivela eZimbabwe. Izolo uthe kuzamele umongameli Emmerson Mnangagwa ahlawulele bonke abayakwelatshwa eLimpopo. Iziphathamandla zamabandla aphikisayo lazo zibikwa zisithi abavela eZimbabwe kumele basuke baphele kwele South Africa. Ukuhlaziya lolu daba siqoqele sizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa umnumzana Nhlanhla Moses Ncube.
Umumo mubi baba Gande, izizalwane zeZimbabwe zihlezi manzonzo, zihlezi njengempunzi, impunzi ezingelwa yizinja isendaweni eligceke kungalazihlahla. Yiyo indlela ekhona ukuthi nxa ugula umuntu bafike bakuvimba abantu egedini lesibhedlela uphendukiswe ukuthi ebuyela buyela endlini ugula. Abanye abantu baye bakuma chronic illness imkhuhlane leyi efuna ukuthi unathe amaphilisi uyalanda amaphilisi bafike bakuxotshe. So ngenye indlela kuyabe kuthiwa hamba uyokufa. Bafuna ukuthi ufe kodwa bengakubambanga ngezandla bona kube ngathi ngumuntu ozivele. Kuyadanisa kakhulu lo.
Kulalo esizwa ukuthi othiwa nguMackenzie ungasitshela ukuthi kuyini osuzwe ngakho ngaye.
UMackenzie ubekhuluma kule video lapha bekhuluma khona esithi khona okokuqala kukhulumileyo uthi yena ithi ngisho ukuthi ungumkhokheli webandla kuthiwa iDemocratic Alliance uthi yena nxa kufica umuntu weZimbabwe efakwe emtshineni kumbe kuoxygen esibhedlela uzafika angcothule umtshina lwana afake umSouth African emtshineni lwa abe sekhuluma futhi ngokuthi uza arranger amalokuzena ama gangster lapha kulabantu lonto ngama gangster labo siyake sizwe ngabo kube Cape Town abadubulana nayo bakhona vele indawo ezine so uthi ke uza mobilize bona abantu ukuthi khona kabadubule abantu abokuza ukukhuluma on video lokho i-video yakho na ibi ukhona obeyicubungula nje omunye umuntu okhanye ngumZimbabwe nokade eyicubungula i-video yakho ukhuluma into ezinenge kakhulu ezichaqisa umzimba uMakhenzi kodwa ke isimanga yikuthi umuntu wakho na kabotshwa kenziwa lutho nje ungathi ukhulume into eqondile ugcizelela kuyona leyana eka mama lo obekhuluma lo MEC oweLimpopo uPopi lo oweLimpopo soke sokuyinto kasebeyenza injalo batshotshozela ukuthi uZulu akubone kuyinto okumele yenziwe yona le kuyinto embi kakhulu edanisayo ongekuyicabangela ukuthi kulomuntu emhlabeni ongakhuluma ngendlela enjalo wesifuthe ngumuntu ongumkhokheli
Alo ke ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa Kolunye udaba olufanayo eBotswana selikhuthazwe ukuhlonipha amalungelo abangena elizweni okungekho emthethweni lokhu kuza ngesikhathi kulokuqonga kwezehlakalo zezinzondano kwabokuza kwele South Africa ikakhulu ezibhekiswe kwabeZimbabwe Intatheli izindaba yeStudio 7 nomqondisi Dube usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHaberon kweleBotswana
Ngesikhathi kubanjwe umhlangano oqoqo enhlanganiso yeSouthern Africa Migration Management Project edolobheni leJwane ngomvulo iningi livumelene ukuthi kumele kudingwe indlela yokuphatha kahle abokuza umsekeli kasebalukhulu kugatsha olubona ngokuqhatshwa kwabantu kweleBotswana unkosikazi Buyinelo Libilo ekhuluma kulomhlangano uthi okokuqala umuntu kumele abe lamaphepha aqondileyo ukuhlala lokusebenza elizweni ulibile uthi okwesibili kumele kudingwe ukuthi lapho abangalamaphepha bangaphathiswa kanjani ukuze bengazitholi bephambi
One way or the other, we interact with these migrant workers. But the question that we may pose to
Noma kanjani sihlangana labokuza emsebenzini etshiyeneyo kodwa kumele siwubuze ukuthi balemvumo yokuba selizweni balamalungelo bani njengabokuza njalo singenza njani ukuthi babe lamalungelo njengabo bonke abokuza abaselizweni
Umhlangano lo uvumelene ukuthi kumele kube lemizamo kanye lemthetho to ekhona ebona ukuthi abokuza abavikelekile ikakhulu uma lapho abasebenza khona noma bengela maphepha unkosikazi Gloria Moreo Fontes owenhlanganiso Southern Africa Migration Project futhi kumele amazwe achineyo ahloniphe ilungelo loluntu
imithetho eyavunyelwana ngamazwe omhlaba ithi ilungelo loluntu kumele lihlonitshwe njalo kumele sonke sisebenze endaweni ngilabandlululo
ngemva komhlangano lo kukhalelwa ukuthi kube lokusebenzisana ngcono phakathi kakhulu kwabaqhathi labokuza abangena elizweni ongekho emthethweni eminyakeni esanda kudlula inzondano kwabokuza emazweni ashiyeneyo iya iqonga ikakhulu emazweni afana leSouth Africa lapho izizalwane zakhona sitha bokuza bephindele emuva abanye abafana lonkosazana Sindiso Spanda bathi noma nje kweleBotswana ongela nzondano emgceke njengeSouth Africa kulukhulu uhlala kwelinye ilizwe kakhulu uma ungela amaphepha
pele kumbe ngithi singama foreigners kwamanye amazwe inkinga esihlangana nazo ziningi kakhulu uyafica ukuthi umuntu uyaphuma ekuseni esiya emsebenzini ethe sekhombini imiswe ikhombi amapolisa ehlise wonke ama foreigners lithwalwe kuthiwe liya deport nxa usuka endlini uyabunga plananga kumbe ngithi ungalacebo lokuthi wena ubuyela ekhaya abanye umuntu uyabechiye abantwana endlini ngale emsebenzini uyabunga sasazakala ukuthi uyabuya kumbe kawubuyi usuka lapho susiya deport wena uzitshela ukuthi uvusi emsebenzini.
USpanda uthi okunye ukuthi abokuza bangazi bezame ukuthola amaphepha aqondile okusebenza. Batshelwa ukuthi kula beBotswana abangenza lo msebenzi.
Uthi uyabuyela kini futhi ufica ukuthi into azimanga kuhle. Sure inkinga esihlangana lazo zisithole senzima singabantu belizwe leZimbabwe.
Kusenjalo inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights Commission ZHRC ibambe umhlangano kuyona le iviki eHarare lapho kutshengiswa ukukhathazeka ngesiphatho sabokuza emazweni angaphansi kwenhlanganiso yeSADC. Umbuthano lo ube ungenelwe ngabagcina isihlalo sezinye inhlanganiso ezifana leZHRC emazweni asemhlubulweni ngezansi kwezwekazi leAfrika. Ekuphelweni kwalo umhlangano kulotshwe isivumelwano esibizwa ngokuthi iHarare Declaration on Violence Against Migrants in the SADC Region. Ngaphansi kwesivumelwano lesi kunqunywe ukuthi amazwe wonke angaphansi kwenhlanganiso yeSADC abone ukuthi abokuza bayavikelwa njalo kuhlonitshwe ilungelo loluntu. Ngingumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7 ngisaron kwele Botswana.
Umgcini sihlalo wekomiti yebhala lePhalamende ebona ngendaba zabasakhulayo umnumzana Omega Sibanda owebandla leZanu PF uthi useloba ugwalo oluzahambisa edale lePhalamende echasisa ngodlame oluqhamuke emhlanganweni walikomiti kobulawayo ngolwesibili. Likomiti iqhubela umhlangano ngenjongo yokubuza uZulu ukuthi uthini ngokuvuselelwa kohlelo lweNational Youth Service olwazakala ukuthi ngama Green Bomber. Abatsha bacatshangelwa ukuthi ngabebandla leZanu PF bachaye abantu abethule imbono yabo ephikisa ukuvuselelwa kwalolu hlelo. Iphephandaba leNewsday libike ukuthi abatsha abanakakelwa ukuthi ngabeZanu PF njalo baphambanise umhlangano ofanayo ewathomba esigabeni seManicaland izolo. USibanda utshele iStudio 7 ukuthi ugwalo aluqoqayo ngolodlakela lwakobulawayo uzalufikisa edale lePhalamende ngolwesibili. Ibandla leZanu PF liyakulandula ukuthi yilo elidale loludlakela. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo ngalolu daba.
Ngibona ngazathi into engamangalisiyo eyenzakeleyo vele uma ukhuluma ngento yeNational Youth Service kuze ukuthi ubekwazi ukuthi ukhuluma ngodlakela. Iyabonisa ukuthi vele ma indaba yangkhona isiqalisa iqaliselwa ukuthi kwenziwe odlakela. So ngibona ngazathi abantu beZimbabwe kuze bebekwazi ukuthi wonke umuntu othi kaku-introduce i-National Youth Service indaba ekuthi aku-introduce i-violence. Into ye-youth service ungahamba even during i-commissioning ye-genocide or the youth brigade. So siyakwazi ukuthi ungayizwa sokukhuluma vele ngento zonalezi indaba ekuthi ukhuluma nge-violence.
Abachayiweyo ikakhulu kobulawayo bathi bachaywe ngabasakhulayo beZanu PF kodwa isikhulumeli seZanu umnumzana Tafazwa Mugwadi uyakulandula lokho uthi abachayiweyo ngabebandla lakhe iqiniso yilipi.
Mina ukuthi iZanu iyabulala abantu ithaye abantu idike izenze ivictim akusiyonto entsha. Isuke lakho ngama-80s ithatha umuntu ithi namhlanje singuchairman weZanu kusasa bebuye bembulale bethi ubuleke ngabantu beZanu bembulalele ukuthi indaba engafuna ukujoyina iZanu iZanu. So nakathesi ukuthi bethaye abantu bebe sebejika bethi ngabantu babo akusiyonto entsha bakwenza bahlala bekwenza. Ungakhumbula ivinisti uyisidumbu somoyi ngo-2001 owakuthiwa ngumthokozisi yenza into efana nayo bambulala baqeda bathi ngumuntu wabo bahlala besenza njalo. So okutsho ngutafazwa Mgwadi ukhuluma lona ibhayibhili lebandla lakhe lokuthi liyaganga lijike lizenze ivictim.
Kuyiwa phambili ubona ihamba njani limihlangano njengoba sibona izigilamkhuba lezi ziqhubeka ziphambanisa ichithwa nje?
Kusiphambili sesiku-election mode vele imihlangano yonke siyi-political contest. So uma sokunjalo lapho kuhlanganwa khona kuyabe kusiba nodlakela, udlakela luyabuya luqansa kusazoba waste ngoba anti kumnyaka ozayo kuyavotwa. So ibandla lodlakela eliphila ngodlakela lizalwenza udlakela olwedlulisileyo kodwa abantu beZimbabwe kuze bezimisele.
Ubona emaphethelweni uhulumende eqhubeka yini ngokuvuselela uhlelo lweNational Youth Service lolu osoludale inkulumo?
Njengoba uhulumende ethatha izikhiwi engaluvuselela elethi lize ayisilo lokuvuselela umnotho kodwa ngelokuzigcina embusweni, so i-youth service ingenye yezinto ezayigcina embusweni, so bangayivuselela kungazake kusimangalise lokho.
Alo-ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo ohlaziya izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwebulawayo. EleZimbabwe izolo limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lengozi ezidalwa ngokuthatha izidakamizwa emhlabeni jikelele eleWorld Drug Overdose Day. Ngeminyaka edluleyo, eleZimbabwe lalingela dubo lwezidakamizwa kodwa kusukela ngeminyaka yabo 2015 uqale ukuziveza njalo lokhe umemetheka ikakhulu emadolobheni. Isikhulumeli senhlanganiso esebenza ngababhekane lodubo lwezidakamizwa eZimbabwe Civil Liberties and Drug Network, unkosikazi Nobuhle Maplanka, utshele uGainer Gumede Saidi weStudio 7 ukuthi babe lombuthano izolo eHarare okunanza leli langa.
Sina njengeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network ihlangene nelabanye esibathi ngama-partners ethu namhla sibe sisezibarase kwaku-support group yethu. Lapho khona desilezifundo mayelelano naleli langa le-drug overdose. Sikhuthaza abasebenzisa izidakamizwa ukuthi into leyi imbi kanganani, njalo sibakhuthaza ukuthi babe ngabantu bokuthi nxa bekwanise behlukane lo mkhuba lo wokusebenzisa izidakamizwa.
Lingathi uhlupho lokusebenzisa izidakamizwa liyasile la yini kumbe lokho lumemetheka.
Iproblem yokusetshenziswa kwamadrugs napa eZimbabwe iyalilo kukhwela, njalo thina njengezethu LDN sesilenhlelo zethu esizenza esihlanganisela lohulumende lapho sibafundisa khona ngama harm reduction services. Saqala sayenza leyo program amaviki nadlulile le interministerial committee on drugs. Okwamanje sesifundisa ama healthcare service givers so that babe lolwazi lokuthi abasebenziswa izidakamizwa bengancedakala kanjani, njalo linani lalabo abasebenzisa izidakamizwa lingayehla kanjani. Siyathemba ukuthi singasebenzelana ndawonye sibambisane sonke udubo lweli kumbe inani labantu abasebenzisa izidakamizwa lizakwehla kwele Zimbabwe.
Inhlanganiso yenu ihlezi ikhuluma ngeZimbabwe Drug Master Plan. Injongo yeplan ile ngiyani?
Sina i-master plan yethu siyidrafta sesibone ukuthi esiwathi ngamasevisi abantu abase benzisa izidakamizwa lapha eZimbabwe ezedleleni akula. I-master plan yethu ithi akube lama rehabilitation centers, at least one rehab in each and every province, so that labo abasebenzisa izidakamizwa bethole ukuncedakala. Nxa singaba lama rehab alabo abasebenzisa izidakamizwa, sokusitsho ukuthi sesizekwanisa lathi ukwehlisa inani lalabo ababulawa yi-overdose, ngoba sithi sikunje ama-service abantu abasebenzisa izidakamizwa izibhedlela zethu asinawo. Iningi labo bahanjiswa kuma mental institutions like abo Harare Hospital kubo annex, ofuthi thina sithi laba abantu abafuni indawo ezinjalo. Abantu laba bafuna i rehabilitation center lapho ukuzabe khona kulama service abo onke aqondane nalabo abasebenzisa izidakamizwa.
Alo-ke ngunkosikazi Nobuhle Maplanka, usomlomo wenhlanganiso ezimeleyo eZimbabwe Civil Liberties and Drug Network, obexoxa leStudio 7 eseHarare. Okwamanje-ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi amalunga ebandla lakhe engahlangana lomuntu olodlakela abanike amanzi umuntu lo anathe adlule. Icommission elwisana lenkohlakalo eZak isithathele abantu imali edlula izigidi ezingamachumi amabili lanhlanu, $25 million. Laba bantu ngabacatshangelwa ukuthi imali le bayithola ngendlela ezingekho emthethweni. Okwamanje sengithethela imuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani nje lonke, linjani wasakazi bethu, Chris Gandhi, hayi kuhambe njani Chris impela, hayi siyazizwa izindaba, zeZimbabwe nje zonke. Ye, hayi namuntu azothanda ukuphawula ngento nje ezihlupha abantu lapha neZimbabwe. Into yokuqala lapha into ehlupha abantu eZimbabwe politiki lapha nayi. Izanpivi yafundisa abantu ipolitiki engalunganga mpela, ipolitiki yokudla abantu abasebenzela abantu sebengabantu nje abazisebenzela bona nje besebenzela izisu zabo nje bonke nje amapolitiki lana nje angathi akhona ngale Harare vele ubuningi ba wonke asimapolitiki asebenzela abantu ngoba besebenzela abantu kodwa shoti basebenzela bona abakhona ngale Harare hayi khona ngapha emadiplele manje manje sesithembele kilo imthwakazi hayi lesibona ngathi sizasikhipha mpela ebhuqwini lo lenqutshunqutshuni le siyifakwele abantu beHarare.
Siyabingelele emsakazweni Studio 7 sibonge ngomsebenzi lesiphathele wona. Kahle kahle iZANU PF uma abantu baseZimbabwe beyivumela beyekele lisebenzisa i-old strategy sokuthi makuyo kuma-elections kumele kushaywe abantu, kubulawe abantu, kukidnatchwe abantu, kutsho ukuthi nje ma beyivumela amaZimbabweni ukuthi akulalinye icebo abayiphikisayo kakhulu iZANU PF njengama-opposition party lamaZimbabwe nje wonke ngoba mbona abaningi abantu beZimbabwe iZANU PF abazayithandi ngoba uthola abaningi basemazweni labasekhaya nje bona abancane yibo nje mhlawumbe engikhuluma nabo ukuthi ma beyiZANU bebamba abantu ngenkani ngokubatshala ngokubakidnapa kuthi sebesazi ukuthi vele abantu abasabafuni ngoba lapho kuba la election khona kumele kubula abantu kushaywe abantu. So ama opposition akezama enye linye icebo lokuthi makuyiwa ku election kungabi lodlame kungayithuselwana kungabulawa abantu bese kuyiwa kukhetho iZANU PF ibisi winner ke maye ukuthi yawina njaloko ebakwenze gogo babulela batshaya abantu babalimaza baqeda lapho bathi bawinile asiwo kuwina lokuyana into okuthiwa i-election ukuthiwa winile uyabuwine i-free and fair election ungajabule ende ngikudle ngiceke lawe nje awulangani ungabamba lesandla ngoba uyazi ungudlile le ipolitics yaseZimbabwe mina ngiyazi ukuthi izalungiswa umuntu onjani especially besithembe bona osisi ukuthi bake bezama ukudinga ama better reforms ngoba sasiku election next year kunje election yakho nabinye yokubulalisa abantu lokuthusela abantu lokunyamalalisa abantu iZANU futhi ibuyisitshela abantu ukuthi winile no angcono iZANU iziyele ku election yodwa isivotele yona ngoba makuqhubeka kuso akuyona ama election lawo iZANU PF ihlukumeza abantu baseZimbabwe.
Studio 7 siyabingelela abantu nkamini inkomo kini lonke ma-Afrika mahle silibingelela nje sithi lapha mina kanithukana ngithini zama ukuqondisa abantu abake bekele ukukhuluma ngomunye umuntu kodwa ke la ilokuzi RPEMRP le siyayikele ngani yiyo siyifake uhlukuza ilokuzeni i-South Africa abasiyekele ekuvota sizabuya sizovota sizazihambela thina njengokuhamba kwethu kodwa ke bekhangele ukuthi noma kuvotwa is wasting time kungani bengazama ukudinga indawo ukuthi bebona amazwe abaphephelayo bephele khona bebona ukuthi bayazibangula bezibanga ngoba abantu kokulwa ngekukhululekile izwe ilizwe lifuna kuliwe vele kuhle ukuthatha ilizwe kuliwe loko kuloko kuthiwa hey amanye vota amanye vota la hayi mina ngifuna ukukhuluma manga i-RP la izabe azama iparty ihlangane zibe ngamaparty amahlangeneyo hayi khona ukubumva isiqembu qembu sokungani vele kuyabonakala ukuthi emhlabeni lokuze namapolitika layadla kathi kungabunja kube iqembu ayi-1 kube namaqembu ayi-2 funda into eyi-1 estrong. So hayi ngiyalingelela lonke lihlobo hayi ke lizama ukuthi lisezele khonoko lingabe liloke likhuluma into ezingabheliyo njalo lingakhuluma omunye umuntu umuntu lomuntu limekele yenza okwakhe kodwa sitshekele ukuthi amaparty engabi maningi akakawo. Siyabonga.
Sayibonani sabonani u-Studio 7 hayi ngungulube lapha e-Cape Town hayi siyayibonga usizo isinto ezimnandi hayi siyalibingelela lonke ka-Studio 7 abasekhaya nabaphandle hayi siyalibingelela lonke bese ngibulisa be-CCC bonke iZimbabwe yonke i-CCC salibonani mamukase imese mazimbabweni pa-CCC singasaruzi reganda hayi cela ubuze lapha kini ukuthi anibezanu babona yiba bacinga ukuthi bayazi yini ngelizwe leZimbabwe bodwa na kumbe wothi bakwazi ukuvusa naye elizwe leZimbabwe ngicakele imbuzela uchuma melo mbuzo lo ukuthi lokho kuhlupheka kwabantu yabakubona kungcono yini ngikuhlala kahle yini hayi ngicakela imbuzo luchuma yogawule ukuthi ndawayibonayo ayibona indle yini kanti besibegcwelile izwe phandle amanye amazwe bexotsha lezibhedlela yabona into emnandi na hayi mabe khoya cakela ngidibanise nabo lawe layinini yabo hayi ngiyacela ngeke ngikhulume nabo ngiyabonga studio 7 ngiqhubela imessage yami ihambe angifuni kuba mude kakhulu safuna ukukhuluma labo chumi kakhulu ngempela sibona bathi ngiyabonga
studio 7 studio 7 sanibonani mina ngihlutshwa ngabantu bakithi imthwakazi singabeka imthwakazi sibili kodwa ke inkinga kasisakwazi ukuthi basupportani basupporti izanu ngoba bathi sisizi yomnyuthi sisizi kayifuni izanu kayifuni asoza votela uchama so ukuthi uthi bavotela ngoba lo mkondisi kakungenanga phela ku presidential so bathi senze njani bazamani basilahla sikwazi ukuthi bafunani kabasitshela ukuthi into eyiyo vela ukuqumila izwe siyakuzwa kodwa kade kumele siqale silungise ukuthi sibone ukuthi siqale sikhiphe yona izanu yakhona le kulokuthi bathi uchamisa bamfuni umnanga bazaliquma balithini kungavota ungasihlale kuphela siphongubukela
salibonani 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 ku studio 7 injalo ku studio 7 nada yaphila ngithi kubingelela ukuphela ku studio 7 hlobo labangani lonke ngendawo ngezindawo ngingelela khonale esigabeni sami le kezi kwele mashumba lapha ngingelela wonke umuntu okhona kwampara wonke umuntu olalela i studio 7 naye umuntu ayo studio 7 omkhulu kakhulu vele bayangaza abaningi kulo ongangaziwa bengelela tawo khona lapha emaphisa lapho mdaweni noma mnyelini njalo mdala wami amakhona yakwada amlalela i studio 7 lapho khona ngithi kubonga nje
sakubonani ku studio 7 balaleli lani elisincedisayo ukuthi sikwenze ukufaka imbono lapha selibingelela siyabonga njalo usethele indaba ezinhle lapha siyamuzwa umnangagwa kuthiwa uthini ukuthi ufuna ukwenzela abantwana izikolo ezifundwa mara kungabhadala akuyenziwe isiboni siyazi ukuthi into engekhoyo velele into ekhulunywa kuphela kuphelele emoyena umuntu eziphonga ukukhulunywa nje kuphela lezi ezingekhoyo umbuso wezanupiyefu uhlukumeze wonke umuntu ezimbabwe laba abadiye umbuso wezanupiyefu wathiwathi uright usiba rightinga vele ukuvota ngikhona mbona kungalancedo ngakuyami vele mina hayi ngicabanga loku ungavoti nje kona inhle ekhuthaza abantu ukuthi bengavoti uvotelani vele ungaze idliwe izanupiyefu yakhona iyangena ngenkanelo kuze nembusweni so hhayi esikwanisayo sivoteleni asivoteleni umqondisi moya emrp mtokazi republic party ngene party nxa singaphila ngcono kade lokuzeni nanti
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu ze-WhatsApp +1 202 465 0318. Siyacela lingathuki njalo incwadi zenu zibe zifitshane ukwenzela ukuthi senelise ukudlala zonke. Siyabonga. Okwezemelika, amabutho akwele Ukraine abikwa esengene esigabeni salelo lizwe esezansi esasihluthunwe ngamabutho akwele Russia. Kodwa ingcwethi zomvikela ezivela kwele Melika leza kwamanye amazwe zithi osekwenziwe ngele Ukraine yikuluma ukungasoke lenelise ukuthi likuhlafune. Ingcwethi lezi zithi aluba ele Ukraine livikele indawo zelizwe leli ezingekho ezandleni zamabutho akwele Russia kulokuthi amabutho la aye kwezinye izigaba.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Isikhathi asavume uba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Indodana ka owayengumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko usiqoqoqela ubikwa esemapholiseni kodwa uyise uthi ukhanya uzondana laye umntwana abezwani sebele minyaka phose emithathu bengakhulumisani. Siluqhiba ke lapha uhlelo lothulo lamhlanje olivalelisayo nguChris Gande abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.